Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 19 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa abophe abantwana besikolo abangamachumi phose amane kobulawayo abatholakale beganga kwenye indlu benatha utshwala njalo besenza okocansi. Kuqhutshwe ukhetho lwe-by-election olokudinga umeli wabagogekileyo kudale lesenethi namuhla. Iyaqala imidlalo ye-FIFA Soccer World Cup kusasa. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa kobulawayo athi abophe abantwana besikolo abangamachumi phose amane 39 izolo abatholakale besemcimbini obizwa ngokuthi yivuzu party kwenye indlu ekhumalo lapho obekunathwa khona kusenziwa yonke imithanithani yokuganga. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponya athi wazise namuhla ukuthi abasolwa laba bafunda esikolo ezitshiyeneyo kobulawayo. Uthi bekulotshwala bomkhakha wewhisky emcimbini lo igwayi kanye lamakhondom asebenzileyo langasebenzanga okuveza sobala ukuthi bekusenziwa ezocansi. Imicimbi enje isinsakavukela eZimbabwe lapho abasakhulayo abahlangana khona besebenzisa okudakayo njalo besiya emacansini. Abanye bacina sebebamba imikhuhlane engelaphekiyo. Kuqhutshwe ukhetho lwe-by-election namuhla olokudinga umeli wabantu abagogekileyo kudale lesenethi ozathatha isikhundla esatshiywa ngumnumzana Watson Cooper yena obhubhe ngoNhlangula. Ukhetho lolu belulawulwa yiZimbabwe Electoral Commission njengazo zonke inketho. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Ukhetho lolu luqhutshelwe eHarare International Conference Center HICC njalo abancindisekulo babalisa umnumzana Guda Washe Masinyangwa, umnumzana Taurai Kadziti, umnumzana Edward Mundanga kanye nomnumzana Ishmael Nzowo. Abane laba baqale badinga usekelo ngokuzethula phambi kwabanye babo abavotayo besitsho ukuthi bangobani lokuthi kuyini abaza kwenzela abantu abagogekileyo bengakhethwa. Bonke bathembise ukusebenza gadalala ukuze bathuthukise impilo zabaphila nezimo zobugoga ezitshiyeneyo. Umnumzana Libert Luphahla olwela amalungelo abagogekileyo uthi kuqakathekile ukuba abagogekileyo ababe nabameli abafikisa izikhalazo ephalamende.
Abantu banikezwe isikhathi esokuthi bachasisele ukuthi kunokwenzakalayo ma kusenziwa ukhetho lolu. Imigomo nembandela esingathi ngama terms and conditions.
Isisekelo sombuso sipha abantu abagogekileyo ilungelo lokuba nabameli ababili edayela ephalamende. Omunye wabo okhona ngusenata Nasta Manyawu, omunye othi kuqakathekile ukuba abagogekileyo babe nabameli abazafikisa izikhalazo zabo kuhulumende unkosikazi Samantha Sibanda.
So ukuthi umuntu okhubazekileyo abe khona kuParliament kuyatshengisa njalo i-diversity esilayo kumbe ukutshiyana kwabantu esiyikho khona.
Impumela yalolu khetho izakwethulwa yiloba nini. Ngolunye udaba lwesifikeleyo, iqhawe lesizwe umnumzana Kenneth Manyonda ubekiwe eNational Heroes Acre namhla. UManyonda ubhubhe kunsukwana ezedluleyo eseneminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayishiya galolunye 88. Waphatha izikhundla ezishiyeneyo ezigoqela esokuba ngummeli weBuyera edale ePhalamende ngemva kokunqoba owayekhokhela ibandla leMDC osewatshonayo uMnumzana Morgan Tsvangirai kukhetho luka-2000. Waba ngusikalukhulu wesiqintini seManicaland njalo waba ngumsekeli kamphathi Ntambo wezamabhizimusi ngesikhathi ebhubha. Ubesephethe isihlalo sobuduna enguChief Nerutanga. Ekhuluma emngcwabeni uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe uManyonda wafundisa abanengi ukuba kuqakathekile ukuvusela indawo zemaphandleni, ekhuthaza amakhansili emakhaya ukuba enze kube le ntuthuko endaweni zama-growth points.
Ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo lala ngokuthula qawe lamaqawe.
UManyonda wake wahlala ejele ebotshwe nguhulumende ka-Ian Smith ngenxa yokuphatheka kunhlelo zokugqugquzela uzibuse wabensundu. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Kuhlelo lwemaphandleni namuhla, lanxa izulu seliqalile ukuna endaweni eziningi zelizwe, ezinye izakhamizi ezansi yamaNdebeleni zikhala ngokudula kwenhlanyelo, kanti njalo zithi izifuyo zokulimisa zisacake kakhulu. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Sekulamaviki amabili izulu liqale ukubona endaweni zelizwe ezithiyeneyo okugoqela eMathabeleni South. Lokhu sekulethe ithemba ebantwini abanengi abakhulekela ukuthi liqhubeke lisina kuhle ukuze balime batshaye inala. Kodwa abanye bathi udaba lokudula kwenhlanelo kanye lokucaka kwezifuyo zokulimisa kuzabaphazamisa bephuze ukulima. UNkosikazi Matilda Dube owevokola eNsiza South uthi bathembele kunhlanelo evela kukhulumende, yona athi kabakayitholi.
Abantu siyakwekweretsha ihlanyelo abantu abakayitholi. Okokuthi ngayihlanyelo bakithi yeqalayo ukutholakala kwezithalo babhebe befaka ihlanyelo eqondileyo phansi.
UMnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esitezi eWilonke eKwanda North uthi bona sebeyitholile inhlanyelo evela ukhulumende kodwa ibelutshwane kakhulu.
Kambi 2 kg yona wona amabhodi wona la begetshwe ngabantu yenelayini kayeneli, yilo uhluphe esihlangana lapo ngoba le ethengwayo iyadula okumangalisayo, isukela ku-$30 kusiya kubo-$41 i-10 kg.
Isakhamuzi semawane kuwa 13 eGwanda uMnumzana Gabriel Moyo uthi ngaphandle kodubo lwenhlanyelo izifuyo kumele balime ngazo ziyacuba.
Izifuyo zicakile mani lokuthi ya ngapho kuthi okuyindima okuncane okukodwa sukhululo, okuyindima okuncane nje upho kuqhuba njalo lokutshisa eyi kuyatshisa emini kuyatshisa.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe nguMnumzana Tobias Vanda isakhamuzi sefumuke kuwa-17 eGwanda South laye okhala ngezifuyo.
Qalile ukulima kuhle sibili, kodwa inkinga esilazo inkinga zokuthi izifuyo azikaqini kangako. Le nhlanyelo nje siyitholile enyana, abanye kabayitholanga.
Lanxa uhulumende sithi le nhlanyelo kumele iphiwe iloba ngubani kungelabandlululo, uMnumzana Thembani Sibando esengezane ward 14 uthi kule nketha betshabi ekwabeni kwenhlanyelo le.
Into khona sicela lisikhole senhlanyelo osobhuku labo iregister ikhona, hayi khona ukuthi kuthiwa abantu ababhalwanga. Abantu bayekela ukubhalwa njani bona behlala khonapho?
UNkosikazi Phathiswe Nkalo esilikwe kwana North uthi udubo lwenhlanyelo lulakho ukudala isifuno esiphansi.
Abantu bebengelanhlanyelo uyabona nje indlela abaxokozela ngayo ukuthi badinga inhlanyelo, bayafisa ukulima abantu bakamlimi kodwa inhlanyelo ayikho, inhlanyelo iyadura.
Nake nogatsha lwezokulima belusipha umuzi ngamunye inhlanyelo yomumbu elesisindo samakilogramu ali-10 kanye lemvundiso lenhlanyelo yamabele. Lonyaka inhlanyelo ibikwa izakwabiwa kukhangelwe umumbu womkhathi kundawo ngendawo. Iningi eMathabeleni South likhuthaza ukuthi lilima amabele ngoba lo mdlubulo ungatholi izulu elincane. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Alpheta, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana vilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sicubuna udaba lokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukutholakala kwabanye abaleminyaka ephansi kwelitshumi bekhulelwe. Kambe kungenziwani ukwenqabela lo?
Mina igama lami nginguNikwe Mtanda, ukhansela kaWard 10 eMtumbane koBulawayo. Sithatheke ngihlabi, ngiphatheke kabi njengomphathi njengobukhokheli obukhona esigabeni okwendaba lezo ezikhona womntwana ole-9 years okhweleyo kathesi njengoba sikhuluma nje sebelethile. Kuphathe kakhulu umuntu ongubaba ongumzali wakhe. Okuyenza ukuthi usuka ukudistrate kakhulu engqondweni ukuthi akusela muntu wokutrusta ngomntwana oyintombazane. And into ebuhlungu yikuthi ubaba angaze ahambe ejele kumbe ngaze police station sesinganani, but umntwana sokumphambanisile umzimba wakhe and sokumphambanisile impilo yakhe. And umntwana ole-9 years akakwazi ukuthi kuyindlela kahle kahle kwenzakalayo. Akukhuluma ngomntwana ole-9 years ukuthi sekumele ukuthi ahlale phansi amunyise umntwana. Umntwana okhangela omunye umntwana, angiboni even mental I think umntwana vele kuhle kumdistate. Umntwana lo usengenile kuma-social media, ugcwele yonke indawo. Yisithi isikolo angabuyela efunda kiso sezaba yihlekisa phakathi kwabanye, boza nti sikuthwala ngendlela etshiyeneyo.
Kambe lokhu singathi zindaba ezizwakala zivelela kude kuphela, kumbe kutsho ukuthi ingqenguphi umzali kumele aqaphele?
Yindaba yokuthi vele akusela muntu omtrustayo. Uyabona nxa usazizwela kathana uthikumbi, but le yindaba eyenzakalayo eyenzakale kwelethi lizwe. Mina ke lo msebenzi wethu kwesinye isikhathi hamba silabantwana abangamantombazana, ulabantwana abangamantombazana, labantwana abangabafana, uloba bangikhaya. So at the end of the day vele awusakhululeki, usuhlala uyecile uzibuza ukuthi kambe kungabe kuyini okwenzakaleyo. Umakhelwane naye ungaze umbone engani kumbe uyalunguza endlini, vele kawusakhululekanga. Akusela ku-trusta muntu, yiloba ngukhulu, ngumalume, ngugini baba.
Sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo khona ngapho emawadini akoBulawayo kumbe kwezempilakahle ezibhedlela ngamantombazana asakhulayo.
Khuluma nje so ewadini yami komntwana ole-14 years orejiweyo evela esikolo khona phendumane. Kubangelwa yikuthi ukuswela. Umntwana ufunda esikolo esikhatshana, uyaquma andlula endaweni engani liganga, umzali kakwanisa ukuthi amnakekeli. And abantwana laba ngabantwana babomama abangasesebancane, angathi maybe ngama-young mothers.
Kuyini okungenziwa kumbe singathi nguhulumende kumbe ngabezomthetho ukuthi benqabele ukuthi lokho kwenzakale futhi?
I-government engakungenela ukuthi kube lama-awareness akhona from ebantwaneni abancane. So kube lokufundiswa, hayi lokhuyana esasikwenza kudala ukuthi hhayi akumelanga uhane lo muntu kumbe ubaba umuntu ongumfana akumelanga kubani. Umuntu atshelwe ukuthi ungabona ubanjwa kumbe umuntu edlala nawe ngendlela enje engayisiyo, gijima uyetshela abazali. Uteacher esikole ungambona ekubamba kumbe ekwenzela kanje, gijima uyetshela abazali. Ungabona ubhuti wakho umfoweni ekwenzela kanje, gijima uyetshela abazali. Asingabi ngabazali labana esiba too hard ebantwaneni ukuthi abantwana besusabe. Asibe ngabazali esikwanisa ukuxoxisana, esivumela abantwana ukuthi ube kwazi okumhluphayo, ucheck umntana wakho ukuthi konke kungabe kurayithi yini. Ngoba okwakhesi abazali yithi esesingama-enemies abantwana, especially umntwana oyintombazane lomzali ongubaba. Kethina njengabomama lathi le-government sokumele ukuthi sibambisane nini ungamelele ukuthi omunye umntwana azabuya kufundisele ngoba kufundisele wakho umntwana.
Lo ngukansela Sinikiwe Mutanda oka Warren eNtumbane kobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kuleyo kansili. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo lunye oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Sivongeke uSithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukela ehlelweni msakazi. Angingelele kuwe mphinde ngingelele la kubalaleli bomsakazi wakho.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi sibone abantwana abancane kangaka sekuthiwa bazithwele?
Ngiyabonga kakhulu msakazi. Ngiyabonga kakhulu la kubalaleli bomsakazi wakho. Sengathi lokho esikubona kusenzeka kungaba khona izindlela zokuthi kukhuzwe awukhuzwe lo mkhuba omubi kangaka. Angeke kwenze ukuthi sibe lezingane ziba lezingane ngendlela embi kangaka zisetshenziswa ngobaba. Ngiyabonga.
Abanye bathi kungaba kuyimithi ebangela ukuthi abantu beselisa benze isihluku esingaka. Uyavumelana yini lakho lokho?
Msakazi, vele into ebuya engqondweni ukuqala nxa usiza ukuthi kulomuntu ongubaba okhulileyo ongaba leminyaka engamachumi amane kumbe amahlanu kusiya phezulu obamba iganyava umntwana oleminyaka engakadluli kwelithumi. Okufikayo nje kakhulu emqondweni yikho konokuthi mhlawumbe umuntu ongubaba usuke mhlawumbe esenza okunye okuqondane lemithi. Mina ngisiphinde ngisole kakhulu abantu laba abemimoya abaprofiti lezinyanga abatshela abantu abangobaba ukuthi ma ungabamba umntwana omncane ulalela umntwana omncane ungubaba kuzakwenzeka ukuthi lokuthi lokuthi mhlawumbe uzaqima ungubaba kumbe mhlawumbe uzanotha kumbe kuzokwenzeka ukuthi kumele ukuthi kumiswe lakhona lokho ngoba nxa umuntu ezathenga umelaphi wendabuko kumbe ungumprofiti atshela umuntu ongubaba ukuthi kumele ayekwenza ukuganga okunjalo ukuze kwenzeke ukuthi kuvele sokusukunxele khona ngoba asikho esinye isizathu esibambekayo singasicabanga ukuthi ubaba usuye ejabulani ngokuthi alaye lo mntwana omncane azafika esigabeni sokuthi amkhulelise. Njalo imikhuba engcelele ngisola kakhulu bona laba abantu abazinyanga kumbe abaprofiti abalaphayo ababatshelayo baba ukuthi hayi uma ume ufuna ukuthi kube nje kumbe ufuna ukuthi kuyini njengoba baba kumbe ufuna ukuthi usibaya sikhule kumele uthi wenze ukuthi lokuthi okunje emntwaneni omncane. Kungaba kakhulu impela isizathu esenza sibone kusenzeka izinto ezinje ngoba hayi asikho sempela isizathu esibambekayo esingenza umuntu ongubaba enza into engamanyala kangaka phezu komntwana omncane. Lakhona kompela siyafisa ukubheka usiswe impela ikakhulu laba ababhekele abantu abalaphayo ngokwendabuko kumbe abalapha ngokwezinkolo ukuthi nxa kulezi nhlangothi ezinjalo ezikwazi ukubhekela ukuthi ke kukhulunywe labo ukuthi uma kuyukuthi kukhona abakulayela obaba ukuthi nxa bekwenza kuza kwenzeka ukuthi ezimpilweni zabo ke kubhekelelwe impela kukhulunyiswane lapho ngoba angisiboni ukuthi kulungile ukuthi sizathi siphila singabantu emhlabeni siphile sesabuse siyabe sibona izingane zizala izingane ngenxa yabobaba abenza izinto ezimbi ebantwaneni.
Zona izigwebo ezifakelwa abantu abadlwengula abantwana abancane kangaka ubona ngani kumele zikhuphuke yini?
Emsakaza ngiqala ngokuthi sibonge amandla kaNkuluNkulu ukuthi kukhonakala ukuthi umntwana lowo bese UBH ahlukane imizimba ihlukane kuye nomntana wakhe omkhululekileyo bese lokho sibamba amaphapho sizibuza ukuthi kuzohamba njani ngoba umntwana uzokhuleka kahle kodwa siyabonga ukuthi ugcine ekhululekile. Endaweni esikhuluma ngayo lapha eyokuthi sesibona abantwana sizwa ngapha la ngapha omunye ngapha umntwana le 8 years la uzithwele omunye ngapha le 9 years sebelethe umntwana. Mina vele kakhulu ngizofaka insolo kubo baba ukuthi kathi kwenzakalani ngabo baba yini ubaba ayibona emntwaneni ongaka. Ngisiphinde sizibuza ukuthi obaba vele kade bedlele bekwenza yini lokho ebantwaneni kodwa abantwana bebengakhulelwa na. Sesibona mhlawumbe abantwana nje basekhula mase kuyizinto abazidlayo manje sezibenza bele minyaka emincane ukuthi umntwana abekwazi ukuthi akhulelwa thwala umntwana esilaye ngumntwana. Ngisibuza umbuzo ukuthi obaba kade bedlele bekwenza yini lokho ebantwaneni kodwa bekungavezakali ngoba abantwana kade bengazithwali njalo nqa obaba sibe lezivindi zokuthi benze izinto ezisabela kangaka ebantwaneni abangaka sithi ngobaba nqa kwenze njani ukhona ubaba kambe ongathatha umntwana ongaka abone umuntu wesifazana ongazijabulisa ngaye ngokocansi kuvele nje khona umbuzo mpela ngisawubhekisa la kubo baba ngisafisa ukuzwa ukuthi kusuka kwenze njani kutheni singomama sethukile kanti kungani obaba labo nqa befuna ukubamba abayiganya vele abayibambayo bengabamba abantu abadala bebamba abantwana mhlawumbe kulesinye isizathu esingemva kokuthi kungani kubanjwa bona abantwana kulokuthi kubanjwe phela abantu abadala abakhulile
lo ke bekungunkosazana Victress Mathuthu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilayo
Siyabonga Chris. Umncintiswano wezizwe zomhlaba weFIFA World Cup 2022 uyaqala kusasa kwele Qatar. Abalandeli benguqu eZimbabwe besithi bayimelele ngabomvu limidlalo. Kubika uJoseph Njanji.
Umncintiswano lo uzasungulwa ngomdlalo wesibaya sikagroup A ophakathi kweQatar le-Ecuador enkundleni ye-Al Bayt. Lo yiwodwa umdlalo okhona kusasa ngomvulo kule midlalo emithathu. Iqembu leSenegal lizadibana leNetherlands kumdlalo wesibili okagroup A ngosuku lunye kuzancikelana njalo amaqembu akusibaya sikagroup B abalisayele England lona elizabhuqana le-Iran futhi ele-United States of America liqoqozane le-Wales. Izwekazi le-Africa limelwa ngamaqembu amahlanu ku-World Cup abalisayele Senegal, Cameroon, Ghana, Morocco kanye neTunisia. Abalandeli bengubuqu eZimbabwe bathi bazadanela kula maqembu njengoba iqembu lama-Warriors lingekho ku-World Cup le. Kodwa abanye bathi basekela amazwe aphetheyo ala badlali abenza izimanga afana neBrazil, France, Germany lamanye. Abasekela amaqembu athiniwe bathi badane kakhulu ngoba abanye abadlali abazintshantshu abafana lomgadi weSenegal odlalela iqembu lakweGermany leBayern Munich, uSadio Mane kanye loChristopher Nkunku bengasoze bebe khona kulemidlalo ngoba belimele umla ndelewe nkuku Emmanuel Spanda uthi udane kakhulu ngokulimala kwababili lapha
imazo ulimela unkuku i downgrading of his career because he World Cup ibiya ka 1 in 4 years and ofuthi ama players abeyikhanyelile andise sikhuluma ngo stadium money obviously like kulamanye ama players umela step up ku Senegal maybe sikhuluma bo Ismaila Sarr but then still abakho kulani quality
udlalela iqembu elikusigaba seBulawayo Province Division 2 eleToronto uPrince Mbofu laye uthi bekhangelele ukuba uNkunku uzakwenza izimanga kumncintiswano walonyaka ngemva kokudlala kuhle kuqembu le-RB Leipzig eminyakeni edluleyo.
Amanye amaplayers njengabo Griezmann abakho kuform ongayicompare lekaNkunku currently. Then uMane obviously akwazi second best player in the world so vele imisi yakhe ibig ama-headlines la ukuthi uMane kakho.
Omunye njalo umdlali weNkunku uBrandon Chuma yena uthi ukulimala kwabadlali abaka bekhangelelwe ngabaningi kuza kupha ithuba abanye abadlali ukuba bebonakale
eminyakeni edlulileyo. Sijaye sikubana kube lama-new players, ama-new names ebesivele singawazi before but sibe sesisithi after i-World Cup kuzokuba namanye amabili sibile siwagcina izalo esasisikhuluma ngawo.
Umlungisi Mpofu odlalela iqembu le-East Rovers yena uthi kulabanye abadlali abanjengomane okuzabele kuzikhanyele nje ukuba kabakho loba indawo yakhe isithethwe ngomunye umdlali.
Ngokubona kwami ku-World Cup ukushota kwa-stadium mane imisi enkulu kakhulu.
Uyita iPablo Mpofu uthi yena umkhathazi kulimala kwabanye abadlali ngoba yena owakhe amthandayo uLionel Messi ekhona.
Awu Messi uyathatha kathesi kwakathesi vele uyenza amanga vele ufuna ukuziverify ukuthi ungubani ngoba i-last World Cup yakhe le.
Abanye abadlali abalodumo abangasoze bephatheke kwimidlalo ye-World Cup loba nje amazwe yabo ingxenye yalo mncintiswano babalisa uPaul Pogba kanye loNgolo Kante abe-France futhi Diogo Jota owase-Portugal kanye loRhys James owase-Engilandi. Ngiyimbele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sizigqibe ngohlelo abaculi bethu. Namuhla sileqembu le-African Sound Collection lona eselethu leyidlalatelalo lesithathu. Iqembu leli licula likwele South Africa kodwa lidabuka eCholocho esigabeni seChakabanda. Thank you. Nangu umholi weqembu umlangatheli Ncube.
Sanibonani lonke ngisanda ukubingelela umsakazi nabalalele emakhaya. Sithini njani lonke thina siyaphila. Mayelana nedlalada lethu leli elithi ungulungudela kusukuthi sikompoze ama-message yangkhona ngendaba yabantu bakithi ngoba nje sisuka siwela kwele South Africa. Izinkinga esihlangana nazo kungulungudela.
Idlalade leli lilengoma esigoqela ethi Mfundisi, Ramasedi, Isipho, Unembeza, kanye lethi Samuela. Kulake kamnandi lapho abafana be-African Sound Collection besigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa abuphe abantwana besikolo abangamashumi phose amane kobulawayo abatholakale beganga kwenye indlu benatha utshwala njalo besenza okocansi. Kuqhutshwe ukhetho lwe-by-election olokudinga umeli kwabagogekileyo kusenethi namuhla. Kanti ke iyaqala imidlalo ye-FIFA Soccer World Cup kwele Qatar kusasa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.